Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla zikuthen ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu zange sithole umbiko emibi laloba nje bekulamapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili, kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufansi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa angakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, budlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleya indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga iqembu le-Rumba ele insimbi zeJwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lase Mhlolo elubhane esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Munzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la, usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathebeleland North kubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo bekungabizozwayo, sibili abantu bebenyathelana bekhanya sibili bethabile, amajahe etshaya izinkwelo, ogogo labo labomama betshaya impululu, bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hhayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu, ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usuba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo enxa yemsakazi la uyazi ukuthi inkayi ilomgwaqo osowafayo osagugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uthembisile ukuthi nxa yena engangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe, kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. Uthembisa kakhulu ukufakela abantu izibhorane, kakhulu izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanye bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazibalisa sizigqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Adrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupane esomhlolo stadium. Esuka lapho ngakuya kuza kuya eWanke East, eWanke West, eBinga North, eBinga South. Kulona leli iviki esikilo uzabe bhoda kakhulu lapha eMathebeleland North. ekhankasela ama councillors ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku-MDCT besithi hhayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela nankuphela omonzi walasethena yena sechiya ukhetho so abantu bahle bathi hhayi singeke siphinde futhi silandele labo abathi baphikisa bekuleli bandla bonke bazile ku-CCC ngobuningi babo njalo lokhu sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hhayi inkayi north le nkayi south lamanye ama-constituencies athi zethethwe izanu aseyabuyela futhi kubandla lethu le-CCC.
Akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu. Azange sithole umbiko emibi. Laloba nje bekula amapolisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo. Nxa usiya ngaphetheya komfula. Uthi angale bekula amapolisa ade bhotabhota. Asazi ukuthi bebekhumbulelani. Lalapho-ke umongameli esesukile, esehambile, abantu basele bethokoza kakhulu, basele sekungumpululu, besina, begida, kukhanya ukuthi hhayi abantu bathokozile kakhulu. Made ngikhuluma labanye abantu bathena hhayi, sebeyavota beqinile kakhulu, njengoba bebone umongameli wabo, ohlale ekhulunywa kakhulu, bemzwele emsakazweni, bembona emapikitsheni, sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi lenkayi lapha. So lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo.
Lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathibelele North kubandla le-CCC obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezana PF ikakhulu kuma council ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo ele-CCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize eminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekulenkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare. Ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni. Kasibakhipheni e-townhouse, kabaphume kuma-constituencies wonke. Ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare. Umnangagwa uthe ibandla le-CCC galilambali yelizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likaZulu weZimbabwe. Okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kasazwisisi izinto ze-technology okunye kuyamphica lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhlaka 23 August 2023.
Ekhuluma kulumbuthano ozamela iZANU PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe.
Umgwaqo siyayakha lama balls sisidilanga 32 abantu sebelamanzi ahlanzekileyo lamagethi njalo sesibisa ama-transformer naku-digitalization ama-Wi-Fi ethu asemaningi sibili.
Kulomhlangano ibandla leZANU PF lamukele ababekumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japajapa, ababekubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe, omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU PF.
Ikakhulu ngingathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe kodwa sithe sesibona singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele ezisebenza laye
lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Otilia Maphosa.
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu liyakhwanga amakhiwa. Amakhiwa sakhipha ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. Ekumasabhapha sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZANU-PF. Sithiye kunama branches okungelancedo. Thina salilweli ilizwe leli because sisizwe ubuhlungu.
Umhlangano wanamhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare. OZANU-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayile ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba isithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha umnumzana Nelson Chamisa ngomkhokheli webandla le-CCC baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele. Ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abaya khona. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa.
Amathuba anika budedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa wayethuselwa ngodlami lokumenemene ifraud yokutshontshwa kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleliyana. Ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform, le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa, le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani kupublicity lapha eyama-newspaper lama-radio lama-television. Konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu abe malutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana luthe lwaqhutshwa kuhle mpela kungekho kungela bumenemene okhuluma ngabo, umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba Mnangagwa ngakaluyini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Uzosebenza ubugwelegwele udlame lobumenemene sesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ilunga le-CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni kakhulu awe-EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports yawo?
Nxa bezafakaza ngeqiniso baba kuzamele bakufakazwe ukuthi udlame lusetshenzisiwe ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare a thousand, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkhani ukubulawa kwayentwana umnumzana kwethusele amavoti amaningi kakhulu aselokwesaba nje sikhulume.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho. Ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu?
Kulamthelela usedlile imali ayiphiwa yilizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo. Angiwuboni umthelela ngaphandle kokuthi nje usetshenziswe yilonto elibandla libusayela amnikeza leyo mali lokuthi aphikamese abaphikisayo emananini.
Alo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolitshini le-Wits University kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu, $45 eyayingeyobufakazi lokuchisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco seJairus Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe iAngel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushimo akengethule nje amazwi usizi olonzakileyo ngokwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi eziyathatha le mphefumulo silusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale lelizwe lonke jikelele. Sithi inkosi kwenzile ibivelisazi phambilini kawuthokozisi kodwa ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizweni lethu. Umgwaqo weVictoria Falls from eBulawayo uye eVictoria Falls kakula langa lamaru ungabanga lesidumbu somuntu esingene engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku 500 centimeters deep. Ayesabika somaphotholo amancane la imoto zihamba egangeni ukuthi nga kungathatha naza 5 years futhi abadala bebuyene. Angazi asivuseni inkophe.
Studio 7, Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wesha ingoma madoda. Ngibonga ingoma madoda, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu, izoyithatha, kumele ithathe ingoma le Nkosi yami Fethi Kwala. Hayi hayi, insimbi yaseZimbabwe bona nabo splash kanti nikuphi kanti. Hayi siyabonga ingoma madoda, ingoma leni iBhoso yesh 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 yesh. Chila moya, ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe siphezulu kokucunuka kwalosisi lwamagama akhe abathi ngulindu maphosa lo. Ya phela imnandi yona imali vele engcolile. Yokukhohlakalezana. So mangawusojoyina mntana sekhaya kodwa ke ngwakho umlomo ungasho liphinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani, abantu baphila ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngwakho umlomo uthi wena ngibuhle wodwa obokuzana. Lidlele ibeka amathambo ngidlulisa amagama abantu ayindudozo abantu basetsholotsho bashonele iqhawe labo. Nkosi yami siyazi ukuthi akade bemthanda kakhulu, bemkhonze kakhulu, lomfanadi bemlandela nje ngokwenza bonke ngendlela yakhona yokufanisela. Ngilisa kakhulu amagama endodozo. Ngibonga Studio 7 umthimbano ongifaka siwela ngilaphela uBhani.
Studio 7, Studio 7 njani kadala? Ayithi nasiyatshona ngobetshona njani lana. Kulo baba lo obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi ochamisa ngama opposition party mina embusuku ngabezana. Hayi hayi hayi, amanga madoda, amanga makhulu shuwa. Umuntu wezano ungabe uzokhuluma into enjalo uthi uchamisa umngane lezano? Aa, amanga lawa akhuluma baba, asilaleli ingcekeza thina eZimbabwe. Abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president, abala president eZimbabwe abantu bayahlupheka bafana lezintandana umuntu ngakanina loyise eZimbabwe. Uyabona ukuthi abantu badonsa nzima, so babonile izona abantu bagcwala istreeting bedinga impilo kungela msebenzi. Industrialist ingama-cheche fire. So awobona khonokho senzakala emazweni nonke jikelele lokho ubona uphila nje ucabanga nje. Hhayi bo baba, akuhlambuluke lawo engqondweni ucabanga ubona ububi lobuhle obenzakala elizweni. Laphana elizweni akulalutho, ncekeza yodwa lapya. Abantu bayahlupheka, hambe emakhaya ubona into kunjani. Especially sengikhuluma kuyahamba khona ematebheleni yonke jikelele, ayikhangele ukuthi njani nje. Singakhulumela ukuthi kumbe mhlawumbe nge-tribalism, ngitsho esayithi nengihamba kiyo kakhulu. Khangela ubhiyeke ukuthi kunjani, usiye emberengwa le, ubhiyeke ukuthi kunjani. Akukhona ukusitshela amanga lapho ukhuluma into ezingayisizwa laphamba kuzane yakho kakhula kwanxa ukakhulelwa esithulelezo. Tshanelathi, ngiyabonga ukukhuluma ngosibane ngole kutswana.
Ye msakazi unyakubingelela, lani bantu abakulo msakazi angikhethi, ngiyalibambanisa lonke labalaleli bomsakazi. Ye bazali, kathesi isikhathi esesikizo kasamangako, uZanu PF ayethu selinje yabantu iyabhida, itshele abantu ukuthi khona kulempi nxa ungavoti okungayisikho. So bazali ngiyalicela, selilesikhathi lokhu selikujayele lokhu, lingesabi ukufa bazali, lilungise ilizwe lenu. Ukufa khonokho kuzayenza ukuthi ilizwe lilunge, kungela kufa ilizwe.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle nabalaleli ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngiziphilele lana eGoli. Ngisathanda ukuthi ngike ngikhuze umdala lapha, umdala lothi ungukhumala uthi ula eGoli. Uyabona mdala, uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele. Ngcono uyithulele uchaza ukuthini kahlahle uma uthi ezimezi babhokola i-opposition, uma uthi TPC nayiza kahlahle uchaza ukuthini? So uchaza ukuthi abantu baseZimbabwe benzeni kahlahle? Ufuna ukuthi bonke abantu baseZimbabwe lena abasupport ama-opposition party basuke babuye la eGoli ngoba wena wahluleka ukuphila eZimbabwe wabaleka wezala? Kahlahle uchaza ukuthini mdala? Awuchazeli lapho mdala, ubufunda ukuhlonipha isizwe, uhloniphe namaZimbabwe. Uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uthule than ukudlalisa idatha lapho usicela into efana le. Zithulele nje mntu kwenkosi, mayengekho into oyaziyo siyakukhuza. Into yakho engiyakuzwa namhlanje uyiphinde okwesibili, ngiye ngakuzwa uyikhuluma futhi namhlanje uyiphinde okwesibili. Baba, uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele. Manje wabaleka wazala eGoli, ufika la eGoli uzofluensa abantu ukuthi eZimbabwe kuna opposition. Uchaza ukuthi abantu bonke labana bayahlanya abalandela ama opposition party ubuzinuka amakhwapha. Serious, uzinuka amakhwapha, uzihloniphe, uhloniphe nesizwe. Ngiyabonga.
Studio 7 ngiyavingelela bakithi, ngiyavingelela emsakazweni wabantu bonke bakithi. Silobuhlungu obukhulu bakithi nalabantwana wensimbi zeva. Mina ngizalo eCholoji lapha abasuka khona labantwana, ngizibuhlungu, ngizibuhlungu laba bantwana bakithi ade besithi baphikisa imuli zabo. Angithi dudi kwabazali bakama-eli bakithi, yazi sisesinangeni and bebesiduduza besihlabelela ingoma ezimnandi kakhulu and bengizithanda into izingoma zabantwana bakithi. Ashe umsathane lamandla
kuyenzeka kube igqum gqum 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 shelele gqum shelele. Ake sibongeni bantu bakithi beStudio 7, sibonge bantu bonke. Hayi imbono ezahlala yehlukene njalo, kodwa into engicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kade vele silwelane. Abantu silwelane then kule nkulumo le engilimazayo, engithi noma ngiphupha noma ngihleli ngithola ukuthi hayi ipolitics yeZimbabwe ayiso politics, it's a tribal politics. Engayazi ukuthi baza abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani. Lapha inkulumo esikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu iZanu PF, kanti siye sabani ukukhuluma direct ukuthi ungapho ukuthi umshona, uthi umshona, umshona uphi umshona, because amashona kafani. Into engikhuluma ngayo ukuthi bantu ake sinanzelele ulimi lwethu. Uyazi ukuthi ayiso Zimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo, sonke silimi ezehlukeneyo. Ukwenza kwethu akufani, kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka. Singafani njengabanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangaki namachangana abangaki. That's what you are trying to do. Bantu bakithi, ilizwe asilitholi, asilitholi. Abanye abantu bazazithola sebe-countryless bengasela ndawo, ngoba ungabuloku ukukhuluma kanje akusoze kukuncedise. Ungakhuluma umane ukhulume uthi uthi hayi bazabona bazabo bobani shem. Kwadlula lokhu bantu bakithi, kwadlula lokhu. Abantu ake sihloniphaneni, sihloniphe abantu, silungiseni into. Umuntu omubi yiZanu PF kuphela, iZanu PF kuphela. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, lifake nje imbono yenu. Kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane. Siyabonga. Kweze Melika, abatshutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele Melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alitshumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gande, kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia, ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes, ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi Georgia liluzile, bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakhuthi baze methesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili, angabe khathese ngathi uyaba ngumuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho uzavota khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo, sebekhangela ukuthi ha, lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump, wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonto ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yiko ke angilaqiniso ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarala akhe la ekhampena, bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboni ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas ngapha kwele Melika.
angifuni umjolo, angifuni umjolo, angifuni umjolo, hayi umjolo yanyisa mina, angisafuni umjolo, angifuni umjolo, angifuni umjolo.
Dala B lo page besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni. Igama lami nguChris Gande, ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.